sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando lokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku 18 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lweby election ngenyanga ezayo.
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibesikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiyenzele iZANU PF.
Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilizelwe izakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu ababulewe ngumbane.
I-climate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi nxa kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele.
Inhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ithi uhulumende sokumele abhadale izisebenzi zakhe imali edlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga.
Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxala ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya ku-section 65 osivumela ukubhikitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lweby election ngenyanga ezayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wafaka ilanga langomhla ka 11 kuLwezi ukuthi kuvotwe esigabeni lesi kulandela ukubhubha kukamnumzana Christopher Mutonori Rhodes owabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho lukaNcwabakazi. Ekhuluma lomsakazo weZFM Stereo izolo, umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka uthe inhlanganiso yakhe izaphathisa ibandla leZANU PF nxa lingafaka isicelo. Sixoxe lomsaka olandula ukuthi inhlanganiso yakhe ilobudlwangudlwangu.
Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla leZANU PF lisibize ukubana silincedise, ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate umntwana leZANU PF, sikhona ukubana iZANU PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho-ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu aweGood West bakhona balindele ukubana iZANU PF isitshele ukuthi sihambe njani, sisebenze njani. Ngamafitshane thina ihlanganiso yeFAZ ikhona ivula amehlo, ivula indlebe, imelele ukuncedisa ibandla leZANU PF.
Manje njengoba abantu abaningi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibesikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiyenzele iZANU PF. Ngakho ke babe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthwa iFAZ isincedisa njalo kuma by election. Sikhona ukuncedisa kuwe wonke ama by election engabe khona, singabizwa siyancedisa. Asilani lokuthi ilaba bangasithandiyo bakhulumani, bakhuluma njani ngathi. Siyakwazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze, befunga ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho-ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu eleFAZ or inhlanganiso yethu eyeFAZ, thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo, ethokozelwayo ngoZulu leZANU PF.
Hello, okay. Ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso yeFAZ. Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilikelwe yizakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu abatshaywe ngumbane. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi bengahlanyeli kodwa bethathe leli thuba ukuphendula amasimu abo, ngoba leli zulu alisoze line okwesikhathi liyinsewula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yikuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto lezi sizibonayo, and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi ma kusenzakala kuba leziqotho, kube lolaka esingakuthiwe ukuthi imvelo ingani ithukuthele. So yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqotho, kubelo le monakalo izulu lakhona nxa lithe lana line lithiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi, i-climate change, ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature. Umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu outer space elangeni. Usibhobokile kumbe isivuthukile, ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo, intuthu esithunqiselayo ngama-industry ethu lezimota. So yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje, kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ingani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalokho?
Yikho kuboneka khona okokutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona, libe libuye kangamandla, libe lolaka, libe leziqotho, kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazijwayelanga?
Kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa adaptation, baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ngithike emaNdebeleni ngapha, abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu. Njengendlela esilima ngayo, abantu bese sikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha, sibhubhuda umhlabathi, sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani lamazwe athuthukileyo, ama-developed countries, wonke umuntu sesithenaka kubuyelwe ku-state sendalo, kungabi le-industrialization. So kusikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo, senza imikhankaso, sisebenza lengatsha zikahulumende, lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo, lamankampani, ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka, uyanjalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi, njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. njengoba umnyaka ususiyaphela inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi kumele izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala ziphiwe iholo elingamadola adlula inkulungwane i-$1,260 ngoba ukugugudeka komnotho sokundlondlobala. Isilinganiso semali efunakala ukondla imuli elabantu abayisithupha isingamakhulu ayisithupha 6 million Zimbabwe dollars, ngiyaphinda njalo 600 Zimbabwe US dollars kumbe 2.4 million Zimbabwe dollars. Kodwa amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende zihola imali engamadola angamakhulu amathathu US $300. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala sikhangela umnyaka vele ususiye kuphelele, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, over datum line $600, i-basket for FM Love 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyele emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende, particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, yakubo 30% less. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabi ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi zikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Esikukhangelayo asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle, sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyinela ukubusa ilizwe besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwa nebene bayo. Obene belizwe yibona aba badubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi i-diamond lelo okuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwaphila nge-2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700 and something US dollars, bakhatshana nokufika eduzane. Kahle kahle sho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savota abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha, ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu babo abadubekayo, but kathesi ugovernment lwani ozimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho njengoba ukhanya seleke layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya kikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo oka 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi zilokhu, izisebenzi ziyabumbana njengakathesi, khangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende omutsha kumele ayethuke ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zizamkhumbuza sezithethe isinqumo sika-section 65. I-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuyi emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Did you feel it? Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abahlanu ababhubhe ngemva kokutshaywa ngumbane ngesikhathi kusina izulu lesiqotho ngomvulo. Oyedwa ubhubhe eGokwe kuthi abane abemulinye ngabeBuhera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe uTafazwa Kavinga owekaloma ngemva kokugamula wabulala omunye undoda kade ecabangela ukuthi uthandana lomkakhe. Okwamanje sengitetela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele ngeWhatsApp.
Bonani wasaka balaleli baba kwelakithi leZimbabwe sekude uze sinqobe lempini ngoba mase senabantu abanjabo sengizothabanga abathi ababhekele nje kuphela izisu zayo ukuthi kungathiwa nanti qatha yenza lokhu yenze lokhu abantu abanjabo sengizothabanga lalesi sikhulumeli sakhe lesiphalikhaliphandibhugeni akude la esiyakhona ngoba nanku bazisukelana bamakana letriksi itriksi yayisiyenebo yebo kukhona izinto abazihlolayo kodwa ngithi ngabe bayekile izinto ze-triksi bafona uma kwabo lokhu abaza kwenza abantu bebone bekuthande nxa bekujabulela bebalale manje kathesi baphenda ukudiliza nje i-triksi ngoba bephiwe imali yizando khalipan ukhalipan kugeneza ezingathi uyakwazi ukusikhulumela esikhulumela ngaphi izinto zisonakala kangaki izami igana ngathi kani waye benamaki izami yelebhola ngoba lapho kuyaze kulunge khona lela elizwe hayi abantu bazalilahla ithemba ngeke lilunge lela elizwe ngoba sigcwela inkohlakali zabantu ukhalipani bugeni lalo usengezo chabantu bakhohlakela abadala labo akulalokhu abalulungisayo bamosha wesi kungathi uyalungisa le itripu sibe kulebibande besibhekele ukuthi lingazama ukukhipha izana yona baniki zanomandla
hayi siyabonga sekwenzile usekhitho general wezanu hlangelele ukuthi umgenza uzayikhipha le-70 leyi njalo khangelele ukuthi usekhitho general uzaqhubeka arikhole futhi abanye njengoba igemu edlalwayo khathele ngezanu PF bedlala amagemu okuthi okungahlonitshwa ongahlonipha abantu so usekhitho general wezanu sekwenzile 70 kumele iphume so siyabonga umasinga ngilapho kobulawa iphumile emadokini
istudio 7 sawubonani salubonani lonke emakhaya nasemadolobheni yazi into engiyithandayo mina yile nto eyenziwe eyenziwa uchabangu nokukhaliphani phuking ngaloo le nto le ngiyayithanda le ngiyayithanda kakhulu noma bekhona abanye balokhu bebuya ngokugxeka wokhaliphani bedie disenthathi kwashwa kwenzakalani mina kodwa le nto ngiyayithanda futhi anginxusi bani ukuthi siyithande if wena unengqondo ezipheleleyo ungemathiperiland kunokusebenzisa kahle ingqondo zakho umamele ukuthi labantu bakhuluma ngani nawe futhi uzoyithanda ngoba la madoda alwela ukuthi singasetshenziswa ilezi zinto zempumalanga lezi zingasihambeli phambili ezintweni zisikhethele abantu ukuthi la thina masitha kubenje bona bathi hayi yayi yithi esiphambili sifuna kubenje yinto le amadoda la alwa ngayo nawe kade ungakayizwisisi awuzame ukuyisisisa kahle ube lesisombululo obususitsho ukuthi wena uthanda ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga na kuyo yonke indawo ufuna ukuthi bakukhonyele na mangabe ufuna bekukhonyele continue ke bekukhonyele thina ke singafuni lokho nathi sizohamba nalabo abantu abangafuni lokho
studio 7 njana abalaleli nabalandeli bonke jikelele isizwa nje le ndawo zethu zoxotshiswa namalozeni ezana ababaxotshe special nje abantwana babo mnangakho ababakhiphe kwenze ukuthi ilizwe libona ukuthi ilizwe akusikhampani ilizwe labantu nabo umuzi wabo mnangakho antametho ikhampani yabo mnangakho ayikothi ibuliswa isitina sikagiliti khona iso silibulisayo kuthi abayenze fanane njalo ababaxotshwe be-triple C
umsakazi ninjani umsakazi we-studio 7 hayi thina siyaphila nje sibona imvula lana kule South Africa eloke inetha maqeda ukunetha yenza umoya umsakazi ingachitha isikhathi indlela kuleyo kugqotshiswa kwamalunga asephalamente alaba abantu abayi-2 usengezwe Shabangu loyo nalo omunye we-ZANU-PF yazi ngithi abantu abayekele ukudlala lokho abakwenzeka kudlala impela badlala ngesikhathi sethu isikhathi sokuthi kusetshenzele umphakathi owavothayo usithi uvothela abantu obathandayo baqale bebangisana ngokuthi i-ZANU-PF iqilibezele manje sibephumile kulokho okuqilibezela manje sebengene kulokho njalo futhi okokuthi bona bafuna ukuqotshisa amalungu amaphalamente pho kuyosetshenzwa nini uzulu ufuna uyosetshenzelwa nini umsakazi uyosetshenzelwa mhla ku-10 yazi lento yenzakala eparliament ngathi umandlwane nje kudlala kudlala umandlwane nje ngempilo zabantu abake beke nje ukudlala ngabantu basebe bahlangane bakhulumisane labo bakhethwe eparliament ngabantu kwathiwa bazobamela eparliament ababayeke benjalo nalabo beza MPF abakhethwe ngabantu kwathiwa bazomela aba umphakathi ngaseparliament abayeke benjalo hayi lento leyo ukuthi manje ukudlala umacashelana kuyaqoshwana kuyaqoshwana niyayibona kodwa lento leyo ukuthi isikhathi siyahamba kuye manje sebeqalile ngoba ovele ilizwe lethu lindlondlobele limadlondlobana nje limadlondlobele nje ingenye indlela kodwa ke into abantu akube busy ngayo yokuthi babhizi baqosha amalungu eparliament kuzoba siza ngani khona lokho niyayibona kodwa into enzakala ezweni lakithi umbuso ngathi abantu bezwe lakithi bahlulwa nje umbuso nje umbuso ngathi uyabahlula serious ngiyabonga umsakazi ngena wamaningi dankini
studio 7 litshona njani basakazi nabalaleli lokhu osekwenziwe kuzanu PF ukurecola ama-members of parliament ayisebenze akumangazi uma ungayibhekisisa kahle lelo daba indlela okwenziwe ngakhona uqala uthaba wabiza abayi-30 namhlanje manika urikhole 70 amalunga ezanupief kubonisa sobali ukuthi liqhinga lezanupief ukuzama ukususa amanyala abawenzileyo ngokuriga sebebonile ukuthi babanjiwe ngobugebengu ababenzayo kuma-elections so le kuyindlela yokuthi bangaziyanisi ngoba umibiko ezreg AU ne-European Union bavele bachitha ama-results okhetho so umnanga uhlanga kakhulu ungangukuthi uzama ukuthi angazifaki amehlo abantu baswaye kwenziwa kanje so akusonto okumangazayo kuliqhinga lezanupief ukuthi kube lokhetho olutsha ezirma so iqiniseke leyo ngiyabonga okhulumayo ngozinja zamgogoda
sanibonani sanibonani ku-studio 7 ibingelela bonke abasakazi abantu bakithi Zimbabwe besicela ukuthi nganithiwa kwenza ukuthi sincediseke ngokugebhelwa idamu endaweni yaselugamba kwesikhobokhobo inkomo zakithi ziyahlupheka ngamanzi sipompela mchokotho siyacela ukuthi nganithiwa igovernment ingenelele nabantu abangasixhasa nje bekule damu elaphekwa kudala lamanje lokhe kunjalo kungakayenziwa kodwa siyacela ukuthi sincediseke lapho endaweni yaselugamba amanzi ayedlula sifisa nje ngiyanthwake bambeke ahlala inkomo zinathe emchokotho labantu abangakwanisa ukuthi kube lezingadi bangavula amabhizinisi abo ngokulima kodwa silamanzi
studio 7 njani ya ngathanda ukukhuluma kancane abantu ukuthi abantu bakithi ezimbabwe kabaqedisisi njalo kababonsa izani basebenzisa ngendlela ezinye kathi somunye uthi uchaba ngoright uchaba ngakho right uchaba ngakho right sibili setshenziswa izana kweqiniso sibili ukhathese bathi uyichamisa ngukhanda ukule khandelomi leyo ngontando kayiphikiswa lothongakaye batsho njalo befuna ukudiliza iphathi ye-NDC lakange bakwanisa ukuyidiliza khathese befuna ukusebenzisa lolwana isystem yabe yadlulayo futhi ukuthi kuchamisa so abantu bakithi ezimbabwe bengakuvumeli khona lokho umbuso kamnanga kungcolile njaso zibe right kazange wabusa indlela enhle umnanga kazoza kuse futhi indlela e-right ebantwini khathese into eyenzakale ezimbabwe ngamatope kuphela kusele kusho uhlelo kukani kuqatshwana ngasacabayi ngamnaka kwawo khona ngokwelizwe sekukhangelela okwabo uhlale kuqotshwa abantu kuqotshwa abantu kusenza ngikwa kwakhe kuphela kwazi khathesi abantu kulizwe lifile liyonakale yena kacabange lutho kuphela kwacabanga ukudiliza amanye amaphati bacabanga ukuthi kutshane sikucabangani khathesi kukhuluma ukungcola imitshelo yaziqedakalile a into zezimbabwe amatope amanyala abantu abadala benza into zamanyala lezi a kuyayiyangisa kulalizwe elibuye linje lifana elaphedenisaka wezimbabwe layidoti kanenzakalayo umbuso wezanu ungcole kakhulu ungcole kungcola ngcolangcolangcola ingcekeza sibi ngiyabonga ukuphuma ngosifana ngole utswana eyi kuyakuhlaphula kwenzo bakithi lokho
lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden ukhangelele ukuya kwele Israel lamuhla ngesikhathi kule mbiko ephikisanayo eyokuthi ngubani obhombe isibhedlela seGaza lapho okubhubhe amakhulu abantu. ngemva kokubonjwa kwesibhedlela inkokheli yele Jordan ebikhangelele ukuhlangana lo Biden ihle yathi engazafika elizweni labo. Ele Israel lithi ayisilo elibhombele sisibhedlela lisethesa icala amabutho eHamas lawo akuphikayo lokhu. Uhambo luka Biden lukhangelelwe ukutshengisa usekelo lo-Israel lokuphathisa eleGaza ngoncedo lokudla lemithi. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi le eHamas le-Israel thina lathi likhule ivele ikhona. Kuyadanisa ukuba abantu asebaxabana isikhathi eside singaka lokhu ebengakatholi indlela yokuthi behlalisane. Bona nje ikuthi i-situation yakhona seyaba ikuthi kulen one side is very powerful, other now totally vulnerable power. It will take e-willingness on the powers that be i-America le-Israel to ukuthi treat the Palestinians njengoba lathi ekhaya sikhalela ukuthi ife the treatment njengoba abantu nje umhlaba omkhulu sihlale udaba lwabo lolu asazi ukuthi kube luzalungiseka njani. I-Christian quarter is the one that gives the Israel a lot power. Yona i-Israel bona amajuda Jesu yena benze kind of an situation yakhona asazi uzalungiseka kanti.
Sizwa kuthiwa sokulokungahlaliseki kwabantu lapha kwele Melika ngodaba lwempiyonale osekubangele ukubana olunye usane lubulawe ngoba abazali bengabesimuslim. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo elizweni leMelika?
Uyabona lapha eAmerica vele i-anti-Jewish sentiment ibivele khona. It has been very strong. The Nazi Party was very strong lapha eAmerica. During World War II, ibe America yadinga ngenelanga World War II amashuda ebulawa. Yaze yangena isibonjwe iJapan. Otherwise, there was a very strong lobby ukuthi iAmerica ingene on the German side. Ngakhumbula ukuthi ubaba kaJFK was ambassador to London. Niwathengisela amajeliman. And fast forward, isize lapha. Ngakhumbula uTrump lapha namamatches lana eCharlotte uNkazana. Lona azaqutshwa imoto ama right wing matches. Uyakhumbula ukuthi their chant was Jews will not replace us. Lapha asiyonto enta into, it's one of those things the America is angifuna ukuthi it covered very well, but ezingekho ku mainstream news kodwa ezazakalayo ezazikhona unfortunately.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Uzalenzela amanga phakathi komnyaka.
Dlala malume uSikhosi dlala uSikhosana esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo. Izulu lesiqotho libulala abantu abahlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.